kumthanda mthe inhliziyo yeketena asiliphutha la kutholakala kusuka kuthi uyiphatha kanjani asilicala ukumthanda mfowethu inhliziyo yeketena asiliphutha la kutholakala kusuka kuthi uyiphatha kanjani ufihla lanu uthantana kulapho iqiniso tazamfuna umthanda sikhona ufika lanu uthantana kulapho iqiniso tazamthanda umthanda sikhona ufihla lanu uthantana kulapho iqiniso tazamfuna umthanda sikhona siyathi uyaphoxa abenza abapheka tamu
Ufihla lanu uthantana, kulapho iqiniso tazamfuna umthanda sikhona.